sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ekuseni ngolwesine mhlaka 20 ku Solanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amazwi omkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladeni kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe aseyamukelwe ngendlela ezehlukeneyo, kambe kuphathisa uzulu lokho.
Inxa yekwenza kodwa mela kwenze nje evukete kwenze usala announce ukuthi laba abanaunselayo bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo. Asekwenzi sokuthi seyinike laba abatshelayo i-ammunition phela nje izikhali zokuthi balungiselele. And kangithembe ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi yinteni.
Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo.
Neyindlela engaba ingazathi zakulula abanye abavele kade sesesaba ukuthi akokutshengisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kuye lezihlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basemsenhliziyo yokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Amazwi omkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena izidaladini kutshengiselwa phezu kokonakala komnotho welizwe aseyamukelwe ngendlela ezihlukeneyo. Umnumzana Chamisa izolo wazise ukuthi ngemva kokwethekelela izigaba zonke zelizwe elalela izikhalazo zikaZulu uthole ukuthi abantu abaningi bathi sokumele kungenwe ezidaladini kutshengiselwe. Kungakedluli amahola athile ekhuluma amazwi la, intsha yebandla le-MDC ingene ezitaladini zeHarare yaxhaswa nguZulu Makhaza kwaba luthuli. Kodwa amapholisa njengenhlala yenza achitheke ukutshengisela lokhu ngokuphosa intuthu ehitshayo e-tear gas. Kodwa abanye bathi ukutshengisela kumele kuqhamuke mahlayana kufuqwa izikhalazo njengalokhu okuyakwenzakale kwamanye amazwe kuze kulethe inguquko. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina ngithi kangikholwa ukuthi umuntu nxa ezoyaqala announce noma ukuthi nxa yekwenza kodwa mela kwenze nje evukete kwenze usala announce ukuthi laba abanaunselayo bamthethela amathuba yini bamfakele imigoqo. Asekwenzi sokuthi seyinike laba abatshelayo i-ammunition phela nje izikhali zokuthi balungiselele. And kangithembe ukuthi uzawakhona kathesi kuyazokuthi yinteni. Ngibone ukuthi kwenzakala but kangikholwa ukuthi uzabe khona. Iqiniso lami lelo ngoba phambilini azange bekhona abantu nyakenye ayingathi ngo-2018 baze badutile ezitaladeni nazange abonakali. So kathesi-ke angazi ukuthi inteni yikho ngifuna ukubona sifunaukuthi hami-keni angikhombisa wanitshengise ukuthi hhayi uqinisile into enayenza ngizabona akubalika ngikholela ukuthi uzayenzakala lokhu.
Kodwa ngendlela abantu abathukuthele ngayo ngokonakala komnotho welizwe awuboni na bengangena ngobuningi babo betshengisela?
Mangikhanyele angazi yazi ngizafaka umzekelo sokuthi mina khumbula umzekelo sowenza uyikla okuthi inkukhu iyayitshinta insiba uyithwale ilambe ithi lambile uyijikele phasi ikhoyela umuntu isukulandela. Yikho engicabanga ukuthi ufike ezingeni leZimbabwe ngendlela abantu asebesenza ngayo. Njalo futhi ngiyathi ukuthi mina kangikholwa ukuthi kuzayenzakala lokho. Kangikholwa eqinisweni lonke ngendlela ebengikhangela ngayo kwenzakala elizweni. Abantu bephana le nkukhu ezigonela umumbi zithunta insiba. Kungathi be-hopeless angazi ukuthi kuyadingakalani kodwa kangikholwa kuzayenzakala umahluko. Nxa kuthiwa kubizwa i-demonstration. Ngicabanga ukuthi i-demonstration eyenzakalayo mina ukuthi kutshengisela kuba spontaneous kakhulukazi. Akuze kwaplanwa futhi kwahlelwa wakhayela into eyenzakala kubo 14 January ngo-2019 azange ngezamakhosi ba-press conference ku-announce izinto ezinengi umuntu wakhuluma nje ukuthi siyenza lokhu kodwa lokhu mina mbona ngani ha ngizakhola sokwenzakile
kodwa khona ukutshengisela ubona ngani kungaletha na inguquko asithi kuphumelela abantu bagcwale ezitaladeni kungaba lo mehluko na
ye ukutshengisela kuyalethi mahluko andithike sakubona kamazwe amaningi kenzakala uhulumende yaqine seleki ama-tools phansi sithi hayi abantu sebekhulumile selandela ofunwa ngabantu kona kuyenzakala kuya ngokuthi abantu babethenzile njani nxa kuthe kutshengisela kodwa-ke kutshengisela akusocala anithi kuyavuyela kusekelo sobuntu sezimbabwe ukuthi abantu batshengisele ngokuthula singakwenza lokho abantu-ke ngokuthula ngicabanga ukuthi nxa ukuthi baphumile ukuthi ngizabona kusenzakala then-ke hhayi-ke sesingakhuluma sithi hayi kuyasebenza kodwa kathesi mbonani nje usayenza ukuthiwa yi-lip service ngesikhiwo
Lo Michael Mhlahlandiweni ingcwethi ecubungula ezombusazwe wekhuluma le Studio 7 ecingweni yokobulawayo. Owesifazane oyisizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela eHarare ecatshangelwa ukuthi engaba legcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Uhanjiswe eWilkins Hospital ngolesivili esanda ukufika elizweni evela eChina lapho asebenza khona. Ubikwa eke wethekela isigaba seWuhan eChina lapho uqhamuke khona leli gcikwane. Umqondisi wobona ngenhlelo zempilakahle kuCouncil yeHarare uDr. Prosper Chonsi ufakazele iStudio 7 ngolwesithathu ntambama ukuthi umuntu lo uzakhululwa ngolwesine. Kodwa uthe bazaqhubeka bemqaphile okwamalanga alandelayo esendlini yakhe. Ukuyahlolwa kwakhe kulethele iningi eHarare okwesaba okukhulu ukuthi mhlawumbe leli gciwane lingamemetheka. Ukhansela waleli dolobho umnumzana Thamsanqa Mahadebe utshele umuntu ongameli inkomo weStudio 7 ukuthi bathokoza ngokutholakala komuntu lo engelalo lelo gciwane.
Kungaba into neyindlela engaba ingazathi zakhulula abanye abavele kade besesaba ukuthi sokutshengisa ukuthi singeni lapha eZimbabwe kodwa nakho futhi kuye lezihlobo zakhe akukabi yinto engathakazeleleka kakhulu ngoba nabo basenhliziyo yokwesaba futhi otherwise kungaphuma kuthiwa yiyo futhi
khona yinto enhle yini elungileyo ukuthi abantu abangenayo elizweni abake baba semazweni alomkhuhlane lo bekelwe baye ngakwabo kungani bengagcinwa endaweni ezingafinyelelwa ngabanye abantu abangelawo lomkhuhlane njalo abanganakanelwayo ukuthi balawo
yebo ngingathi mina ngendlela kukhanya kungalunganga ukuthi aye ezindlini zabo but thina ngendlela yokuthi sizame ukuthi abezihlobo zabo ngokuhlalisika kwethu eZimbabwe nomkhuba wethu umuntu vele esejayele ukuthi uma ngigula kungcono ngibe eduzane labangakini ukwenzela ukuthi bangibone noma kungizaswelakala noma ukuthi ngiza kuphuma ngenye indlela ngitholekale kube ngophilayo phakathi kwabanye ngulowo indlela yokuthi yikuse esijayele ukuthi yinhlalo yethu nguye umkhuba wethu
Kodwa ayisikho kufaka amanye amalunga omdeni engozini yini lokuhadebe nxa umuntu ethe wavunyelwa ukuya ngekhaya kwazovela mhlawumbe ngemva kweviki kumbe amaviki amabili ukubana ulawo lomkhuhlane.
Kungaba liqiniso ukuthi ngabe sengithelela abanye kodwa hathi lapha nami njengomuntu osebenza kukhansili ngisebenza labo odr Chonsi lamanye amadokotela esilawo kusithi kanto laba batrusteke kakhulu ukuthi lokhu abakwenzayo bayakuzwisisa kakhulu eplazi abasoze bakuthiye usiya ezisotsheni zakho noma ukuthi kwelakthini ekhaya bengela muntu ozabe ekhangela naye ukuthi abone ukuthi uzibamba njani kwaphakathi kwabanye bezihlobo zakho ungagcina lawe yini ubathelela lowo mkhuhlane noma ukuthi akula isikho ukuthi baphonge umyeke abamba ngakwabo bengamkhangeli ukuthi uhlala njani uphila njani lapo
lo mnumzana Thamsanqa Hadebe ukhansela weHarare wexoxa ecingweni Lo ntunga mili nkomo Studio 7 ekhonale eHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Osomabhizimusi kanye lengcwethi kwezomnotho abedolobheni lakobulawayo bathi ukusetshenziswa kwemali yamanye amazwe ngendlela engacacanga elizweni kubangela ukuthi kube lengxabangxoza kwezamabhizimusi njalo imisebenzi ingaqhutshwa ngemfanelo. Lanxa uhulumende wamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngomnyaka odluleyo, imali le ilokhu isetshenziswa ngokungekho emthethweni ikakhulu emkambo wonsitha okuyiwo okhokhela ukuthi isisindo sawo simi ngaphi ngelanga ngelanga. Lokhu kuvezwe ngosomabhizimusi emhlanganweni kobulawayo lapho abathe umthombo wemali le ngabathengisa amafutha ezimota wephethulo lezinye ingatsha zikahulumende ezivunyelwayo ukuyisebenzisa imali yamanye amazwe. Bacele uhulumende ukuthi abeke umthetho ocacileyo ukuthi imali le iyasetshenziswa kumbe hayi njalo kulandelwa ziphi iziqondiso. Iqembu lembube elendosakusa eleZimbabwe elilengoma yokukhumbula umufi uJoseph Chabalala wayekhokhela iqembu leBlack Mambazo lithi lithemba lizacula ingoma yalo elisanda ukuyicula ngelanga akhangelelwe ukufihlwa ngalo. Umkhokheli walelo qembu eleBlack Mambazo umkhokheli weqembu lendosakusa uOscar Siziba uthi basebenza ndawonye leqembu leBlack Mambazo njalo uthi uChabalala wayengumqeqeshi wendosakusa. Uthi lanxa bengatholanga ithuba lokuhlabelela kulomkhosi akusenani kodwa bazabe bekhona emngcwabeni. Umqondisi weBlack Mambazo uXolani Majozi ubikwa isithi umuyi uzangcwatshwa emathuneni eLadysmith ngomgqibelo. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthe ingxenye yomngcwabo lo izaphathiswa nguhulumente i-special official funeral category 2 ngendlela yokumhlonipha umufi. Owayinkosikazi kamuyi uThawanda Maphexa Moyo obhubhe ngomnyaka odluleyo wayelilunga lesiyaya arts group lakobulawayo uphikisile ukuthi wayelomnumzana Orishius Moyo ngelanga owetheswa icala lokubulala uMaphexa ngalo njengalokho kwathiwo ngumuyi. Ngelanga aze amdubule esithi babezihlalele emoteni phambi komuzi wakhe njalo umoyo utholakale engelacala lokubulala. Umahluli womthethwandaba ophezulu weHigh Court uthi akulabufakazi obucacileyo obokuthi wenzakalani kumuyi. Uthe umkamuyi unkosikazi Jacqueline Moyo nguye obengachasisa ukuthi kwenzakalani kodwa ukhethe ukungaphathisani lamapholisa okwenza kungaphikiseki okukhulunywa ngumoyo ngendlela yokuzivikela. UMaphexa wayesethesa umoyo umlando wokuthandana lomkakhe yena owayemsebenzela kubhizimusi yakhe yeFish and Chicken City kobulawayo. Umoyo ubikwa wabalanda behlezi emoteni phambi komzi wabo khe wabuza ngobudlelwano babo. Umoyo waseqalisa ukutshayela imota yakhe kodwa umoyo wayibambelela walenga kuyo ihamba wasekhupha umbhobho wamdubula watshonela esibhedlela. Umoyo uthi wamdubula ngoba wayezama ukumthathela imali elabangane bakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani kuStudio 7 ndinjani? Nami okusenhlizweni yami kulokho kuyikhonoka ukuthi ngempela abantu nxa begxidela into abayifunayo eyikudla impilo. Amaphoyisa afika impela aphosele ama-tickets kumbe aphosele lezi zinto ezidakayo, intuthu edakayo. Kubuhlungu lokho, angazi ukuthi kulela ilizwe impela amaphoyisa azolunga kutheni nokuthi kungakhulunywa lobani ukuze kulunge. bazimisele ukuthi kodwa ukuthi lizwe libe buhlungu kanje kodwa okunye enkuzile okumnandi okufuna kwanjabulise yilokho ukuthi ischool fees ugovernment asibisele ukuthi singaduli lapho simtshayela izandla.
Salibonani bakwethu ekhaya, mbingelele, igama lami nguSibusiso Onsele uLindamkhulu. Sacela nami ukuphosela nje izwi kunento engibone kuma-social media abathi bakomambo bathi bafuna kufakwe ubukhosi babo ezitradeni ngobulawayo. Okokuqala, ubulawayo uvula umlando wamaNdebele akamzilikazi kamashobana nendodana yakhe uLobhengula amakhosi lawo zinkosi nezinduna zakhona. Ngabe nabo mhlawumbe abakamambo laba bayahamba mhlawumbe belwela ukuthi akube nemigwaqo yakibo mhlawumbe Plumtree, ngoba uma ngibuka umlando ngathi umambo wayekhuluma mhlawumbe isikhalanga ngamarozi ayekhuluma isikhalanga. So-ke ngantibona umlando kamambo owalahleka izinduna zikamambo kwakungobani? Mambo umuzi wakhe wawukuphi nakuphi? Mina ngabe nje kuya ngami nje ngabe kususwa yonke into labo kungumbuya nehanda kuyiwele eHarare le, ngoba ngapha lidolobho lamahlaba ezulu. Ngiyabonga maqhawe.
Sabona nibasakazi balaleli ngichume echolosho. Hhayi mina nisitsha izanu bantu ukuthi konke ekukhulumayo kayiwenzi, iphathe yamanga kuphela. Labantu abaseleli abalandeli bona balokhu betshaya izandla, ungathiwa mzelikepheli mzelikepheli ufule lapha tuzeleni batshaya izandla. I-40 years zikambilula lokho kukhulunywa amanga kuphela.
Kukhulunyiswa yile ndoda le eqeda kukhuluma manje ukuthi ye abasakazi be-Studio 7 basupport i-MDC. Even umntwana omncane ona-5 years angeke aze akhulume into enjengaleyo ukuthi kahle kahle yena akazazi ukuthi ufunane umthetho wakhe. Ningazihluphi kakhulu ngabo ngoba ngabantu bakamnangagwa lo amshoyo lithini likagawuli. Ngiyabonga.
Njengomfana wakondlovu sasekimi futhi uThembile isifiso enginaso ukuthi ngiyinini nami ngithole ngixhunywe ku-Studio 7 ngikhulume nami okusenhliziyweni yami ngale lalizwe ngoba ninje ngifemile lapha nabazali ingane ziya esikolweni gcine zingasakwazi ukuya esikolweni. Sonke nje sabaleka namathalente lawo esafunda lapho sabuya nawo la eMzansi. Manje sisebenza eGoli kuyithalente okumele siyisebenzise kwelethu ilizwe. Ngicabanga ukuthi especially kulaba abaseGoli amadoda amaningi athinteka ngento eyenzeka kulelalizwe leZimbabwe. Ngize ngajabula uma ngithola le namba e-Studio 7 nami ukuthi ngikwazi ukuqeda nje e-time yami ngikhuluma ngalelalizwe.
Njani kodwa thina siyaphila. Eyi sibona udubo lwasekhaya lolo eyi. Ene manje kungani uSibusiso Moyo bese bejabule kakhulu bezwa ngani bathi kuthiwa kona ama-sanctions akhishiwe. Ama-sanctions bazowakhipha mhla befunda ukuthi hayi amalungelo kaZulu ayahlonishwa. Ngisaphinda futhi ngikhulume ngale ndoda lena, le ndoda le ekhuluma ithi yona ye. Lana abasakazi bafaka abantu ababuya kothi inhlanzi, bafaka abantu ababuya enkomeni, abasakazi basupport i-MTC. Yini le nto? Lo muntu lona kahle kahle ukukhuluma kwakhe lokhu, hhayi I'm sure wena ndoda okhuluma kanje wonke umuntu uyakuzwa ukuthi hhayi. Ngiyabonga.
Siyabonga, salibonani basakazi, salibonani mthakazini. Bakithi kuyadanisa ukukhuluma ngosuku lwe-21st movement kwabatsha singazi ukuthi sibili babikelwa kuthiwa lisuku lukamgabe ukuthi wenzani. Likhefu nje elibelikithi ngakuthiwa uMnangagwa liqinisa ukuthi wakhipha umgabe sona ngale sula lifana nje ke lifana lelikarosi kwakule khefu likarosi kudala Present Founders la khichwa ikhumbuza isitha ehilise saqhoka amaNdebele esebenza lana lo ovumelana losuku lolu ukuthi lufundiswe abantwana singabe lesuku oluhle. Ngilisize nxa ukuthi phakathi kwabantu bamaNdebeleni komchakazi kusasenabantwana abaphethe umgabe ezandleni zabo njengeqhawe namhlanje bayahlupheka baphathanga lutho bayabhoda emigwaqweni bayahawula ukukhulunywa lengilalile kathi sapho ukukhulunywa ukuthi bangena izidakamizwa bangena lani 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 kuyikuhlupheka kwabo semazweni lapha emazweni abantwana abatsha nengithi abatsha abasebenzayo xa usebenza emazweni kule mali yokuthiwa yiteksi yonke into eyithengayo iyathatha iteksi abanye bayanatha utshwala bakholisa kodwa kule mali yeteksi imitshwala ekhitshwa ilungiselela abantu abatsha bakhela izakhiwo benzela into ezinhle yimali yena leyo pho lelo thuba kwela kithi bazalithatha ngayo la mabhakane abhalwe Robert Mugabe lapha semgwaqweni azithi ubuhlungu nxaye lokho esasekhona.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Asisasakazanga umbono omunye omne wethu wefilabhusi obesithumele wona nge-coronavirus ngoba udaba lolu soluguqukile njengoba obecatshangelwa ukuthi ulayo utholakale emsulwa. Emini ke besikhulume ngokuthi ukhona wesifazane otholakale elegcikwane lele yababe, kodwa silethulele ke udaba oluthi utholakale engelalo njalo namhlanje uyabuyela ngakibo. Ngakho ke asifuni ukusabalalisa umbiko olokhu ukhuluma ngokuthi utholakale ecatshangelwa ukuthi ulalo. Yebo ke kulabo ke abandise ukusilandela kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Ye, siya live streama kathesi, kodwa sikhona sisanda nje uku-live streama, sisa live streamanga ngesikhathi ngoba bekulokunye okukhathazayo emtshineni yethu. So lingasixhasa nje kathesi lisilandele, lizasithola sikhona ke kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafisitshane, amasotsha eSomali alichumi lamalwecatsha alichumi lasithupha i-16 batshonile izolo iqembu le-Al-Shabaab lize lihlasele iinkamba zebutho ezimbili esigabeni se-Lower Shabelle kulelo lizwe. Kuhlaselwe idolobho le-Khoyole kuqala kusetshenziswa amabhomba abesemoteni ebitshayelwa ngobe sezimisele ukufa i-suicide bomber obejonge ukubulala amabutho kahulumende. Uhulumende weSomali uthi injongo ibiyikudiliza amabholoho. I-Al-Shabaab ephinde yahlasela e-Al-Salimi ivumile umlando wokuthi yiyo ngempela ehlasele kulezi indawo zombili, isebenzisa umsakazo wayo we-radio Andalus. Umhlangano omkhulu o-European Union lamhla e-Brussels uza kuba ngokuqala kulandela uhlelo lwe-Brexit, njalo kuyabe kucutshungulwa udaba lwemali lokuthi kugcwalise njani isikhexa esamabhiliyoni amadola angamashumi ayisithupha lanhlanu, $65 billion, esadalwa ikusuka kwele Bhilithane kumanyano we-EU. So kusele amalunga e-European Union angamachumi amabili lasikhombisa i-27 kulumanyano, njalo awamazwe anothileyo ayakhonona ukuthi yiwo azathwala umthwalo onzima ukuthi abhadale imali eningi okwedlula amanye. Abalimi be-France okuyibo obusetshenziswa isivuno sabo esiningi bathi bakhathazekile ngokukhutshwa komthetho obukade ubasiza kulumanyano owe-Common Agricultural Policy. Namhlanje ke kwezenzakala kwelemelika, ibandla lama-Democrats beliphakathi kwengxoxompikiswano edolobheni le-Las Vegas eNevada khonapha eMelika ekuqhubekeni komkhankaso wokudinga ozancintisana lomongameli Donald Trump ekupheleni kwawo nalo umnyanga. Umcimbi lo uphele kumizuzwana embalwa ngolwesithathu ebusuku eMelika kodwa ekuseni kweleZimbabwe. wayengusodolobho we-New York City umnumzana Michael Bloomberg oyisinothi i-billionaire okubandla lama-Democrats ubephumelele ukuphatheka okokuqala kulingxoxo-mpikiswano selokho umkhankaso lo wasungulwayo. Usebenzise imali yedlula izigidi ezingamakhulu amane emkhankasweni wakhe $400 million okubangele ukuthi abanye bakhe bekhonone ukuthi uzama ukuthenga indawo yokuncintisa. Abanye abaphatheke kulingxoxo-mpikiswana ngosenator Ben Sanders we-Vermont wayengumsekeli kamnumzana Barack Obama engumongameli, umnumzana Joe Biden, usenator Amy Klobuchar we-Minnesota, usenator Elizabeth Warren we-Massachusetts, lo wayengusodolobho we-South Bend e-Indiana, umnumzana Pete Buttigieg. Lokhu kwenzakala usenator Sanders ekhokhela kulomkhankaso elandelwa ngomnumzana Bloomberg lo-Biden. Sizalethulela ukuhlafunwe kulingxoxo-mpikiswano kunhlelo zethu ezilandelayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-short wave 6175, laku-7255 ekuseni kususela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave, laku-short wave 4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Ku-live talk sitholakala ku-short wave ku-4930, 13860, laku-15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Yebo ke, okwamanje kuhlandla lethu lwemiculo namhlanje ngesizwe umculo weqembu lendosakusa. Leli phela liqembu lenqwameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Amalunga ngokhutshwe ekhaya Siziva phela u-Oscar, uThembelani Ndlovu, Innocent Sanda, uMduduzi Moyo, okwanele Moyo, uNjabulo Moyo, uThiyambiwe Shoko, lo noMosibanda.
Inkabeni Inkabeni
Aye inzwisayo umculo wento sakusa. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Akhelwe bandla le-MTC umnumzana Nelson Chamisa awokuthi sokuyisikhathi sokungena ezitaladini kutshengiselwe phezu kokonakala komnotho welizwe asayamukelwe ngendlela ezehlukeneyo. Abanye besithi zizaphathisa, abanye besithi akusoze kuphathise. Owesifazana wesizalwane seZimbabwe obelaliswe esibhedlela yagcikwane le-coronavirus utholakale engelalo. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.